Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuLwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
intengo yamafutha ibeli yaxothana imali esemsikeni omnyama.
Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo. Abomdeni wenduna uNhlanhla yamaNgwendiweni bathi uNdiweni ulokhe eyinduna yabo ngoba akulamuntu olamandla okumsusa kulesi sikhundla ngaphandle kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Njengenhlala yenza maviki wonke, intengo yamafutha ezimota isibuye yakhwela njalo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lukhweze intengo yepetulo isuka ku-$16.77 yaya ku-$17.07 ilitha ngayinye. Idizili yona ikhuphuke isuka ku-$17.53 yaya ku-$17.74. Ngamanye amazwi ipetulo ikhwele nge-$0.30 kwathi idizili yona yakhuphuka nge-$0.21. Ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukukhwela kwamafutha lokhu kuzalethela uzulu weZimbabwe ubunzima obuphindiweyo yena evele ethwele gadalala.
Kukhanya intengo yamafutha ivele iyaxotshana le mali esemsikeni omnyama. Bona bathi bona sebengeza imali yamaphepha leyinsimbi emsikeni, kutho ukuthi vele imali yakhona yethathayo kade sebedingaka imali engaphandle. Kuyahlala kunjalo, angiboni ukuthi kanti ilizwe bakithi singaba le lizwe elithi amafutha ayakhwela ivingaviki. Kule nto vele engamanga kuhle ephambanisekileyo la.
Nxa intengo yamafutha ikhwela kanje viki ngeviki, intengo yezinto layo iyakhuphuka yini? Yehle lawo amafutha njalo?
Lelo liqiniso, ngoba siyazi ukuthi izinto eziningi ezithengiswayo emavinkilini ziyahodwa zithwala ngezimota, kutho ukuthi abanikazi bezimota bayabe sebefuna ukwengezela intengo yakhona yokuhamba. Amabhasi azakhwela, imijova izakhwela. Njengoba sethile uba umuntu lincuba ukuthi kuza amabhonus abe khona, kutho ukuthi vele imali intengo ezakhwela ukwedlela lokho ebizwe khona kathesi, ngoba sebekhangelene lawo lokhu ukhwela kwamafutha lamabhonus azawuza. Hhayi, into ziyabheda kathesi, asamanga kuhle.
Nxa ithe yehla intengo yamafutha, intengo yezinto ezitolo layo iyehla yini kumbe yala ikhuphuka?
Osobhizinisi abeZimbabwe akuzange kwenzekale akulambele yenzekana enjalo ukuthi nxa intengo yamafutha ingehla bayehlisa, ngoba bona mthetho wabathi bona intengo ababeyivele beyifakile intengo ehambelana lapha abahode khona abathenge khona. Nxa bengayehlisa kutho ukuthi nxa sebesiyahoda kawasizi babekwazi ukuthi ukuguquka kwemali yangaphandle kuyaze kumi kanjani. Yikho abasozi vele bakucabanga ukuthi behlise intengo, iyabe lokhu iqonga kuphela ixothana le ntengo yedola esemsikeni omnyama.
Ngezinye indlela labo osomabhizimusi kabakhomsulwa kundaba zokukhwela mahlayana kwentengo yezinto lapha?
Vele yabona ukuthi into yakhona vele iyahambelana, ngoba bona nxa ukhuluma labo bayakutshela nje laba amalunga ezethu nifisa ukuthi kayisiwo ndaba yabo ukuthi into ziyakhwela kodwa mina ngibona ngathi singaze siye South Africa siyakwazi ukuthi iRand liyabe likhuquka ubudlelwane bakhona le-US dollar, kodwa into ngeyakhona kayikhweli mahlayana. Sengibona ukuthi lapha songathi sokulobuhwaba obuthize, ngoba nxa wodwa izinto zakho ngenyanga ephelileyo okuza kwenza ukuthi ukhweze kathi esukwini, ngoba imali emsike nithintshitshile isintshintshe namhla. So uhulumende wakhona yena okhweza amafutha lo, imithelo yakhona baba iminingi kakhulu iqondelele mafutha. Labo sobhizinisi labo abachaya abahlale bechaya uvalo, ambona ngathi sokulobucili lobusela phakathi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho. Ibandla le-MDC lithi ukutshabalala komnotho kuveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa abezanu-PF bathi akunjalo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawulele, sikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Spanda onguye osungula lingxoxo.
Ungabona umuntu engu-president eqakathekisa ukuthi yena ufuna ukwenza into ezifana lokuthi uhambe egqoke isikafu indawo yonke, uvele wazi ukuthi kune problem yokuthi akalazi ihlelo eziqondileyo. Njalo ngiyazi ukuthi uZulu weZimbabwe uyabona inhliziyo, uze ubuhlungu kakhulu nxa esizwa kuthiwa umuntu owehluleke njengomnankagwa ukwedlula umgabe. Uyazi ukuthi umgabe izinto zamomela isikhathi, kwaba yisikhatshana, kwathatha isikhathi ukuthi into zibe mbi ngendlela eseziyiyo khathesi. Kodwa umnankagwa vele akumthathelanga nsuku zatshwala. Umnankagwa wehlulekaze ehluleke lezinto umgabe ayengakafazi ehluleke ukuthi umgabe wayesengathi kuthiwa ye ngibulawa ngama-sanction kulabantu abafu ukuthwalisa ilizwe nzima. Kwakukhona umuntu ongakukholwa akubona ukuthi umnankagwa wehluleka lokungenisa abantu estadium ebanika ukudla njalo isimali yelizwe. Umnankagwa uthi yena ilizwe lehluleka ukuya phambili. Lo mngane wakhe uGawula esikhuluma laye lapha ngendlela yokuthi kakwazi kahle kahle ukuthi no, nxa ungathatha imali yelizwe uyifake kugadiseni ndizamtshina, umgabe ubehamba nge-eZimbabwe lo ubaba lowu uhamba ngendizamtshina zakwamanye amazwe yikubulala ilizwe, uvele ukwazi ukuthi ukukhalipha kulutshwane. Akubona ukuthi isikafu kanjani wena, nanxa kutshisa kunjani kubheda ukuhambe phathanele isikafu umuntu omdala lo, usohambe lophawu wena njengembuzi. Kuyayangisa, kuyinto embi, ikakhulu nxa kuyikuthi ngalanto ayithengisayo. Ngabe kathe sikunjalo kukhanya ukuthi umngane kaGawula umnankagwa uthengisa ukuthi ilizwe liyaphumelela. Isikafu sakhe esasigqokileyo abantu basifuna njengesimboli, njengesithengiselo sokwehluleka lokungazi lokuba lengqondo esiphemeyo.
Uyakhuluma uDokotela Sibanda babaGawule.
Qale ngiphendule okukhulunywe ngoSibanda akubahluphayo kwesikafu sikapresident. Uthena upremier uyayangisa kunjani njani, ukhulume konke khonokho. Hhayi, thina kithi akuyangisi, kithi ngiyakuncoma kakhulu ngoba kwala kunje unkomo. Ngizakutshela ukuthi ilizwe leli lalwela abadala bethu ngonkomo. Unkomo wayekambe edwela induku yakhe, noma esiya ngapha emhlanganeni induku yayihlala isesandleni. Kwakuluphawu lwakhe lolwana ayelusebenzisa. Kusendlala umnankagwa somuntu omncane lwana, umuntu omkhulu kakhulu. Even lati ngizitapa yabona abantu bezigqoka lezi tapu zakhe zigqoka ziluphawu lwethu. Ike kufanele besibonakala khona silandela khonokho la ayekwenzayo, simsekela njengomongameli wethu. Unkomo wayekwenza khonokho ukuthi abanye abantu babezibelihlisele behambela sethule sebegqoka le ngwane zezinyamazana. Unkomo wayegqoka lengwane zezinyamazana lapha ayengena khona emhlangano. Akumangalisi lokho, kodwa ngaphandle nje kwezondo nje kuphela ekhona ebantwini abathile abayenza nje into zabo zenzondo. Ukuthi uyazi kuzonda umuntu khona isikava sisenzani kambe shwa siphambanisa ngamuso welizwe isikava sembathe sinjengesigava sizayo asihluphi luto ngitho kuluphawu lwethu lolwana kungalihluphi lani lingayenza okwenu kona ngapho kwe-MDC akula muntu ongakukhuluma wempahla yena.
Dokotela Sibanda,
ngithi into eyi-1 kumfo wethu lapho ukuthi hhayi bo gekele into yakhe leyo yokuthi ebe ezama ukulinganisa umnankagwa lo mdala wethu unkomo. Mhlawumbe ekukhulu kakhulu leyo, akukho nto eyodwa ekumnankagwa engafana nomdala unkomo. Umnankagwa labomthuli bakhe basemva kakhulu elayinini yabonkomo, bakubo 1 billion ngokuba semuva. Vele kakuvuka bafakwa kunkulumo enye ngesikhathi esifanayo. Asikuthandi lokho, ngibone ngani singathukana ngezinye indlela, kodwa ukulinganisa unkomo lomnankagwa ikuthuka isizwe. Asiwekeleni lokho.
Kothi induku lesikafu akuhambelani babaGawule.
Awuhambelani kwakulwiwa.
Kuyahambelana kakhulu, yinto ehambelana. Induku lesikafu yinto eyinye, yinto eyodwa akulwelweni
ihlamba leyo gawu
esese umnyane wagwetshelwe ukubulawa elweli lizwe leni akukho into emangalisayo khonoko ukugetshelwe ukubulawa isho into encane le
kodwa ngesisindo lesimo bayalingana
kunabantu abaningi ababulawa emfoti singeke labantu besemntweni mbikakhoso no gawule omnangagwa loyo elikhuluma ngaye lo umnangagwa loyo elikhuluma ngaye ethi wagwetshelwe ukubulawa asikhulume ngokugwetshelwa ukubulawa thina sikhuluma ngabantu abafayo angithi
yeah
sikhuluma ngabantu abafayo ngegugula hundi sikhuluma ngabantu abafayo ngo-2008 sikhuluma ngabantu abafayo esibhedlela namhlanje abanye abantu bebhizi begathinde zamtshina we cannot continue to talk like this man sikhuluma ngabantu abafayo ngaphansi kombuso kumbe wezenzo zalo muntu esikhuluma ngaye hayi bakithi no we are not animals we are people singathathine sithi we are able to feel for ukuthi umnangakho wagotshela ukufa thina sinabantu abafayo we are people who are actually dead
uDokotela Spanda lapha babagawule uvelela ekuthini uMongameli Mnangagwa wetheswa amacala okubulala ngabanye ngokunjalo awukwazi ukumlinganisa lo Joshua Nkomo
ngicela ukuthi angizange ngithi uMnangagwa ngimlinganisa lo Nkomo kodwa ngithe uMnangagwa ngamanye amaqhawe ahambayo ngemva kaNkomo ngithi ngesikhiwa be-emulator uNkomo bekopa kunye kuNkomo konke ababekwenza ngithi akumangalithi namhle faka isitavu uNkomo wayethwala induku kulandela khonoko kwakusenziwa uNkomo kanye
umnumzana Believe Gawule lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lo dokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli somkhokheli we MDC umnumzana Nelson Chamisa
Direct from Washington The Voice of America
Igqwetha lenduna yenhlamba baloyi umnumzana Felix Nhlanhle amangwendiweni lithi umnumzana Ndiweni uyaqhubeka ngomsebenzi wakhe wobuduna lobanje izinduna zenyakatho yemandebeleni zisithi sezimisile umsebenzi ngoba engakhethwanga ngemfanelo. Izinduna lezi zihlangene ngempela viki zavumelana kulokho zisithi umne wabo kaNdiweni olizibulo nguye omele athathe ubuduna. Kodwa igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uthi kabakunanzi okwenziwe zinduna lezi. Abakondiweni labo bathi izinduna lezi kazilalungelo lokungenela endabeni zomdeni wabo. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli somdeni wakwendiweni umnumzana Wilson bancinyane endiweni.
Thina njengemuli yakwendiweni sathatha idecision saqeda sambeka umntwana. Lo sefuna ukusitshela ukuthi kasile zibulo uvele watshelwa ngubani. I wrote the letter, mina personal ukhuluma layo. Ngahamba yedlula ku-DA, yedlula ku-PA, yedlula ku-Chief Council, yedlula ku-Office of the Minister of Local Government, yayafika ku-President. So sengumgabe by then, ngo-2014. Abakhontestayo, babhala yini labo, bafaka ibizo labo, lahamba na. Kambe ngikhona bezokhontesta lamhla. Kati bona abantu bebhinga laba baqale nini ukuba indlu yakwenziwe baqale nini ukwazi ngenzalo yakwenziwe babuzeni balayini apha abantwana bakabhuti from i-first born to the last born ngokulandelana kwabo ngoba kukhanya ngadiba sebesazi kakhulu sebesazi ukwedlula thina abanikazi bomuzi.
Kodwa kulalo luyana udaba olwalukhwezwe emthethwandaba lapho kwaphuma ukuthi ngempela kulomne wabo omdala kulaye njalo kwachazwa njalo ukuthi hayi nguyiso wayethena kumele kunduna kumele kube ngomncane mhlawumbe bakuthathela khona pho ngoba amaphepha emthethwandaba aphuma isitsho njalo kungaphikiswana ukuthi omdala nguphi kumbe omncane nguphi.
Indaba liyana yakhulunywa longbe yangena e-High Court yafika yafeyila wahlala phansi nogogo masuku explained everything ungasilaleli idodi le
umnumzana Wilson bancinyane ndiweni yisikhulumeli somdeni wenduna yenhlamba baloyi umnumzana Felix Nhlanhle amangwendiweni
MC Express Paper
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Mnangagwa ukwele United Arab Emirates lamhlanje lapho azangena khona umhlangano weGlobal Business Forum on Africa. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzaqala ukuqhatsha ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu abafundela umsebenzi baqeda namuhla. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarbonani balaleli, sabona umsakazi. Ngiyadana ngilusizi ngalokho okwenzakala eZimbabwe. Ma izanu iyakuthi yona ikhangele lutho abantu sizwe ubuhlungu ukuze kulunge. Why ubuhlungu bakhona lobo abakhuluma ngabo Zulu mabutho moyo lapha izolo ntambama. Ethumele abantu sibili sizwe ubuhlungu vele khanya into yabo abahlala beyitholeyo belomnangakwa. Why bonwa lobo ubuhlungu buziwa yithi thina abantu esiphansi ngapha. Kodwa bona abaphezulu kababuza ubuhlungu. Kanti sikasuka ifrom atshine South Arabi izomthatha umnangakwa eHarare imbisebhula wayombe sanga imbisene futhi le yibo ubuhlungu bakhona elilobo kubuye futhi nansi kathe sisibake bakhuluma ngebudget yemota zayo zama minister landandani wayi lazo bengakhathi khona phana ukuthi kungabi khona lakho kube yibo ubuhlungu lamala wesizilawa abatholayo kube yibo ubuhlungu obuziwa ngumuntu wonke ubuhlungu bungabikithi sodwa umdawini lo okhulumayo sebubi.
Ngithanda ukubiza ngokuthi ngikhuthe ngihlala eGadadi Village okuyisona isigaba sikababa uShifundiweni uHlanhla yamanga. Ngithi mina njengosizalwane salapha eNtaba Zinduna thina sikhethelwa izanu PF iNduna. Thina iNduna ngeyethu dala sitshelwa ngamadonga abantu bebhingo ukuthi basitshele thina okokwenza ukuthi iNduna yethu sikhethelwe ngubani. Batsho ngokuthi bona uKhayisa ulwela amalungelo abantu ngoba bona zinduna zezanu PF abangena ngokuyanga bengalazi imota bedinga izimota sebebona ungazathi kuthiwa sokumele bakhuphe ethi iNduna. Thina iNduna yethu kasifuni layo njalo iNduna yethu thina siyayithanda. Nxa izinduna lezo ezebhinga zilamandla okukhupha abantu ezikhundleni kazihambe ziye khupha umnangagwa onguye wabulala abantu bakithi ngegrawund njalo onguye osebuleli ilizwe kunokuthi basitshele ngokuthi bakhuphe uNdiweni. Thina uNdiweni kasifuni laye kazange abekwe ngumnangagwa kazange abekwe ngumgabe. Bathe vele 1980 amabhinya lawa bethatha ilizwe bavele bathatha ilizwe evele uyise wakhe eyinduna uyaziwa iNduna kazibekwanga izanu PF akuqalisi ukuthi kube lezi nduna ngenxa yezanu PF. So nxa iNduna zebhinga lezo zilamandla okukhupha umuntu esikhundleni azikhupha umnangagwa oduba abantu.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7 okhulumayo umali ezitshisayo phuma lapha eCholocho eward 8 ebambanani. Esami sicelo msakazi ukuthi cela ukuthi izame ukuthi sithwelele inumber zamakhansila wonke nje jikelele aphethe ezigabeni zakithi kube yiwo mhlawumbe esikhuluma lawo lapha siyizwa ukuthi kahle kahle yini abayenzayo bona abawenzela wona umphakathi wakithi ngoba nanku bavotela phela kodwa asibaboni sibagcina nje bekhankasa lapho kusuka lapho asibaboni ukuthi benzani emphakathini. Leyeke le ndaba leyi nje sami sicelo nje le ndaba yabo gawule leyi labo chuma lesi zisibuhlungu kakhulu ngoba into abazikhulumayo nje into ezingelangqondo angazi ukuthi kahle kahle bathengwa ngani baphiwa malini abantu bababona bahlupheka. Asilamgodi siyafisa ingabe kuthiwa amakhansila asigebhela amadamu nje noma ugovernment awuyahluleka okunye asilasikhali into eziningi manje izifuyo ziyafa. Asilamanzi ma bengasigebhela nje amadamu ezigabeni zakithi bahambe ngamalayini ngamalayini begebha amadamu lokho singakuthokozela kakhulu ngoba okuningi vele siyakwazi ukuthi lo hulumende azehlulekela. Esami isicelo siyilokho nje ukuthi sicela lisifunele amanamba amakhansila esike sibe yibantu esixoxa labo sinancane ngendaba yokugawu lesi sikuzile umbhedo wako lakochuma.
Njani balaleli okhulumayo ngugcinekile sikhali wakoyingwe esigabeni sakompoyi. Ngihlala ngisiswa nje ogawula labodinga umuziphuthi abantu nje abatshiyetshiyeneyo bekhuluma lapha kustudio 7. Manje ogawula babe bekhuluma intando yabo berasa mpela kutshengisela ukuthi kuzanu bayasutha bakudlayo kukhulu kuzanu she bayasutha thina abantu sisokola silamba kathi sendlala kuyalanjwa inkomo siyafa amadonki kuyafa kuyacuba bona khona ngale kibo kusho ukuthi izinto sibahambela kuhle ezanwini bayasutha mpela kutshengisela ukuthi bayasutha kanye labodinga umuziphuthi. So thina esingalalutho esiludlayo kuzanu siyalamba manje bona bakhuluma intando yabo abayithanda abathandayo bekhuluma nje ngendlela abafuna ngakhona sinjalo thina esigabeni sethu kumpoyi lapha esibhedlela sako yingwe lesikolo sako yingwe akulamanzi siyahambe sibhedlela khona ngale sekhamanzi emfuleni sihambise esibhedlela nesigaba ngesigaba bako yingwe abakompoyi kithi ngapha sithuthela amanesi amanzi siphinde sithuthele lamatisha amanzi sasonto esijabulisayo sinezibona kibe kusho ukuthi kubahambela kahle thina ngabe isikolo zethu asilamanzi amatisha aphiwa yithi amanzi abantu ngoba abantwana babe besesikolo befunda so kuyabe kwilanga ukuthi ngelayo lingaka ngoba sisebenzi food for work sisebenze food for work kusho ukuthi ngelanga kuyabe kumele kuyilanga le-food for work kumele sisebenze kuyahle kuthiwe khona lizasebenzela esikolo sisiyakhela amatisha amanzi sikhela lamanesi amanzi asonto e-right naleyo ukuthi bona bebe bekhuluma ngani babona kutshe sothi basutha ba-right so hayi kunzima ezimbabwe la awuhambi kahle
labo ke bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Likhumbule ukubana nxali rekhoda libe sendaweni ethuliyo engelamsindo ukuze lizwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Iraq adubule abulala umuntu oyedwa izolo njalo alimaza abangamachomi amathathu ngesikhathi betshengisela besola uhulumende. Indunankulu yakwele Iran u-Ayatollah Khamenei uthi usekela isinqumo sikahulumende walelo lizwe esokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuphenywa kwamacala etheswa umongameli Donald Trump kuyaqhubeka liviki njalo kuleziphathamandla zikahulumende ezibizwe lidale leCongress ukuthi zize kupha ubufakazi. Ezinye iziphathamandla zikahulumende ziphe ubufakazi bazo ngeviki edluleyo. Umongameli Trump wetheswa amacala agoqela elenkohlakalo lokufumbathisa ngemva kokumisa imali ephiwa ele-Ukraine ngelemelika esithi ele-Ukraine kumele liphenye imisebenzi yokungethembeki athi yenziwa ngoncintisa kukhetho lukamongameli uMnumzana Joe Biden yena olilunga lebandla eliphikisayo emelika elama-Democrats. Kambe iyozala nkomoni. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efihle Lancube.
Into okumele siyikhumbule ukuthi indlela okubhalwe ngayo lokho esithi impeachment nxa kwakusenziwa yilaba ababhala isisekelo sombuso seMelika ekwakhiweni kweMelika khonale emuva bakubeka kwaba yindlela yokuvimbela upresident ubugebengu babesuka ekubusweni yinkosi elamandla angapheliyo elamandla aphelela khonale ezwini ontando kayithikiswa owenza kuthandayo kuso sonke isikhathi basebedala-ke indlela yokuvimbela lokho bathi gatsha lwephalamende olungaphansi okuthi i-House of Representatives isingethisa upresident icala elithile abakubalayo ukuthi i-treason, i-bribery, high crimes and misdemeanor ngolimi lwabo lwe-constitution. Abe sesiyathonisiswa kusenethi ibe yiyo emkhiphayo ngokwamacala abethise yile nkantolo engaphandle. Ngokunjalo-ke kumele sikunanzelele ukuthi i-political process kayisiyo nkantolo. UZulu kuyadingeka ukuthi aveze sekela lolo daba ukuya-ke emphakathini kusiyakhulunywa emphakathini kuyindlela yokuzuza abantu ukuthi balandele baluvume udaba lokususwa kukaTrump esihlalweni.
Nxa libukele lani khona ngapho eZimbabwe okwenzakalayo ngalolu daba bathini abantu?
abantu babukele ukusebenza kwelizwe ngendlela efaneleyo. Babona ukuthi kakuna president onguntando kayifikiswa kwenelika. Baya kuthanda kuna lokhuyana bafuna ukubona kusebenza ngabo. Bayakhala kabantu neparlamente engela mazinyo, engalumiyo, engenzi lutho, eyekela upresident esenza lokho akuthandayo. Basebefisa ukuthi ngabe kuyenzeka lalapha kithi iparlamente ibe lamandla, ivimbele ukuchathazwa kwamalungelo abantu, upresident abe ngaphansi komthetho njengaye wonke umuntu. Kuyisifiso sabantu nxa bebona khona lokho okwenzeka e-America ukuthi lakithi ngabe kunjalo.
Abe bandla lika Trump ama Republicans bayajama bayakuphikisa lokho kuzanywa ngama Democrats. Ubona izala nkomo nemaphetholweni lapha.
Kuyacaca ukuthi uTrump uza impeachwa, uzabekwa icala lonyaka kumbe umnyaka lwana uqala olandelayo kuhouse of representatives. Akusela question, akusela mbuzo kithi esikhangela ukufakazi obethulwayo. Umbuzo osusele ukuthi bazazuzakala yini abakusenate abangama-Republicans ukuthi bamgwebe akhutshwe esitalweni. Okwakhathesi kasikababoni besiya kulowo mango basemekude, kanti-ke singakhohlwa ukuthi kuzamele nxa ngabe icala leli lisiyafika kusenate baqale bahlale phansi bavume ukuthi lidluliselwe phambili, kumele bali-adopte ngemajority ama-senators. Basho ukuthi hhayi singalalela, singathonisa udaba lolu. Baselakho ukuthi bale ukuthi baluthonise khona laphana lufika kibo. Yingakho ama-democrats esenza ukuthi uzulu abe nguye ofukayo. Kulokho kuthathwa ukukhangela ukuthi abantu ngabe balusekele okungakanani udaba lwakhona, ukuze ama-republicans angama-senators ethuke avume ukuthonisa. Athi angavume ukuthonisa amkhiphe. Nxa engasamkhiphanga abantu bathi hayi ligcine umuntu oyisigebengu, bakhiphe lawo ma-senators. So ama-democracy yikho lokho akuzamayo afuna kwenzeka. Kodwa kangiboni okwakhathesi ukuthi ama-republicans afika i-2/3 asesekhona ukuthi angamkhipha uTrump. Ngibona hayi ngabakafiki lapho.
Umnumzana Efidlela Ncube yincwadi ecubungula ezombusazwe. Jana elisithumela zona khonapha enkundleni ye-Facebook kulo Arthur Khumbu Ncube uthiwena Morning Nkomo, uThembani Jiyana uthiwena Mr. Nkomo, sicela likhiphe lo muntu ofaka izinto zakhe lapha ezingahlangani lohlelo. Nizamkhipha, nizambona ukuthi mbani-ke lapho Jiyane kuzoba lo Vanele Nkomo. Uthi wena uNdiweni Nkomo bayabona ukuthi uba ngulonyovu embusweni woncindezelo. Sikwele Changane kophunyuka Lupane. Regina Masina is watching. Innocent Anyon, wena uthi wena ngilalele mfowethu. Umehlo kaZulu uthi I'm sorry, ingoma emnandi kakhulu yesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota isibuye yakhuphuka kanjalo. abomdeni wenduna womnumzana Nhlanhla amangwendiweni bathi undiweni uloke einduna yabo ngoba akula muntu olamandla ukumsusa kulesi sikhundla ngaphandle kwabo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo half past 7 ntamba maphela. Mina lani sibeni sonke kusasa ekuseni ngasikhathi sinye half past 6. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Litshone kuhle.